Well, okokuqala thekileyo ukuthi sibe kwazi ukubana umkhuhlane lowo umkhulu kangakanani, ngemva kokuthi sikhangele sabona izenzakalo ezenzakaleyo kwamanye amazwe, kusukela eShayina lapho esungule khona, yaya e-Europe, u-Italy, Spain, lapho osokufa abantu abaningi khona kakhulu, yaya kumbiliya khona lesingenela lapha kwela kithi le-Africa. Umkhuhlane lowo asomkhuhlane ofuna ukubana siwuthakule ngendlela yokudividana. Lo mkhuhlane ufuna sonke sibambene, siwulisa sindawone. Akusiyo sikhathi sokuthi yona sithi kona lo useyenzeni kumbe lo kayenzanga lokho. Uhulumende can never do enough ukubana alungiselele lo mkhuhlane. Sesikubonile emazweni esingathi ngama-first world countries, wona laba phela oMelika, o-Europe, o-China zisile izizalwane zakhona ngale ngobuningi, noma-ke ne-technology ephambili, noma-ke i-health system zabo bezingane ziphiphede ziphambili, kodwa lo mkhuhlane ufike wabhidlika kunjalo. Akula sibili into engayenza ubana sibuze ukuthi uhulumende sezilungiselele na, kodwa into kumele siyizike nokuthina wena lami sesizilungisele na.
Ye, uyaluza udaba Mnumzana Ncube. Wena ungathini kakhulu sikhangela imbiko lesizwayo ukubana kulesibhedlela okuthiwa siyakhelwa amalunga ezanu PF iziphathamandla?
Kuyabe kuyivuga ngokukhulu lokho, nxa ngabe ungubaba phakathi kwekhaya kumbe ungumama, kuthi kulo sizo olungaka ube lo mngani wakho lembiza yakho eyolitheka lodwa, wena lo mngakho abantwana babulawa yindlala. Uyabe ungubaba lo mama oyivuleka kakhulu, okuyabe kusisho ukuthi uyabungafanelanga leso sihlalo okiso nxa ngabe ukuhulumende. Ngokuba abantu abafakwa ezihlalweni zokubusa bafakelwa ukuthi babuzwe kahle, bafakelwa ukuthi basebenzele abantu, hhayi ukuthi bazisebenzele bona. Kwananzelela imkhuhlane lo khona we-COVID-19, i-coronavirus le, indlela eyenze ngakhona ilethe umehluko omkhulu ozaletha ukuthi mhlawumbe lanxa sisile, lanxa siphakathi kosizi, kodwa sifundile okukhulu, ikakhulu ababusayo, ukuthi kayisiyo yonke imkhuhlane ozagijima uye kwele-China, uye kwele-Britain, uye kwele-Melika usiya kwelashwa. Kuleminye imkhuhlane lapho bangasoze bakwamukele khona ukuthi vele uyigcobe khona ngayo. Ngakho-ke kumele babone ukuthi bayanga izibhedlela zayo wonke umuntu, zisebenzele wonke umuntu kunye labo, hhayi ukuthi babegijima besiya kwelashwa ngaphandle. Ibe sengisiza-ke endabeni yokuthi uhulumende uyathinteka yini. Nakube ngivumelana lo babuthuma ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokuthi abantu babe ndawoni, bacabange ndawoni, babambisane, ngokuba phela kusekufeni, kusemkhuhlaneni. Angeke sikhohlwe kodwa ukuthi yona limzamo yokuthi abantu bangaphumi baye emadolobheni, bangaphumi bahambahambe, yenziwa ibe nzima ngumnotho welizwe. Babuthuma ukuthi abantu bahlale ngekhaya, akula mpuphu. Nethemba uyakwazi khona lokho. Ayikho impuphu, ngeke abantu bahlale phansi kungela mpuphu ezindlini.
Ye, nanto ke udaba Mnumzana Chuma, ungathini wena ngalokho sokukhulunywe ngubaba Ncube?
Okokuqala yisikhathi sokuthi lina intatheli zendaba lethule imbiko eqondileyo, njalo imbiko elamaqinisa. Akula sibhedlela esilungiselwa izanu PF kumbe abakhulu bezanu PF. Into eyenzakalayo yikuthi khona ama-private players, private sector, private companies are coming up besithi hhayi njengoba sokunje lathi maninisi sibe sizoncedisa senze lokhu lalokhu lalokhu, imizamo etshiyetshiyeneyo. Namhla khonapha koBulawayo ngikhuluma nje kule thitha ephumileyo iphuma kubaba uBusisa Moyo, CEO we-United Refineries, ekhuluma ngemizamo eyenziwa ngosomabhizinisi ukuthi singezelele ukufaka izinto ezibhedlela. Baqambe ezintathu bathi ifenkuze esinayo leyi i-ekusukeni leyana yaqaliswa ngobabonkomo engakavulwa lasematterday, ecela-ke ukubana ongabe ekwanisa ukuthi aphosele izandla khonapho asiphoseleni silobganeni aphila to business people. Yikho futhi okwenzakale eHarare ngalo we osakunda petroleum labanye amabhizinisi babuye ndawonye bathi right asikhangeleni isibhedlela lesanokuba yi-20 aid ukuthi rana yikatholika isavalayo lesiya ukuthi mhlawumbe singavula singezele imbheda lesinye esise-Mount Pleasant.
Hayi, isikhathi sesingasavuma. Ungasidubela uhlelo Mnumzana Ncube.
Ye, ngalesi sikhathi into edingakala kakhulu yukuthi uhulumente akhulume iqiniso lakho konke okufaneleyo. Se-World Health Organization icacile ithi kumele batheswe kabanzi abantu. Ngahlala sithi sinabantu abathathu abagulayo, kanti sinabantu asebefika 100, sinabantu abafika 400, 500 ukuya phezulu. Nga kungakhulumi iqiniso kuzaba yingozi, kube lula ukuthi igciwane ligcwale umhlaba wonke jikelele. Uhulumente kabona ukuthi zona lezo zinto ezikhulunywa ngubabuthuma ukuthi zikhona, ompuphu nanani babakhona ukuze abantu bangafumi ezindlini bayekhathali. Uhulumente kabona ukuthi kuso sonke isikhathi abantu bale-transport efaneleyo. Kodwa zonke lezo zinto njengoba zehlule kungakabi losizi lolu esiphakathi kwalo, kunzima ukubona ukuthi kuzabe kuza kwenziwa njani.